Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 2 Nhlolanja 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu, especially for ibandla le Triple C, ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyasanda ngosuku, ziyasiba zinengi.
Abakucelele Triple C likamnumzana Sengezo Chabango bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi.
Uma vele wonke umuntu eseyangena e-ground uyabe khandele ukunqoba, and sikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonele ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba ukukhetho lwama-by-elections olukhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Ukhetho lolu luqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende la kumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebelungiselele ngemfanelo ukhetho lolu. Mnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaChabango, uthi lizadonsa nzima ibandla leli ukhetho lolu.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu, especially for ibandla le Triple C, ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyasanda ngosuku, ziyasiba zinengi. Ama-candidates abebhekele ukuthi agijime, I'm sure ma ungababuza bangafisa ukuthi hayi ngabe baphiwe ithuba kwadlula lokho, kwase kuyaqala ke konke lokho okuxukaxukisana ngendlela abayenza ngakhona. Omunye uvuke sengu-SG, dukuduku sechile futhi, umongameli sechile, ubani sengu-vice president. Uyayibona yonke nje le nto le iyahlupha kakhulu, ayenza ukuthi abantu uma besiye ekhethweni baye ngempela be-motivated ngesilungu. Kodwa abantu beZimbabwe bayazi ukuthi what is at stake. So ngiyathemba ukuthi lokho bazokusebenzisa kuba motivate ukuthi bahambe ngabandla bayovota ukuthi le abayisaba kakhulu i-2/3 majority ingenzeki noma kanjani.
Akusitsheleke baba Phugeni ukuthi inhloso yebandla leZANU-PF yini lapha kukhetho lolu? Bafuna ukuguqula isekelo sombuso na ukuthi umongameli ahlale isikhathi eside, kumbe bafuna nje ukuzenzela umathanda?
Hayi, ngokubona kwami ngibona le eyokuguqula isekelo sombuso hayi ikwethuka vele kwabantu, ngoba kumele ehlale sethukile ngoba iZANU iyakwazi ukwenza ezinye izinto nje ongazicabangeliyo. Kodwa angicabangi ukuthi abangayenza leyo, kakhulukazi besazi ukuthi abaningi abantu okwenza abavotele iconstitution babethanda leyo nto, ngoba leyana into kababa umgabo ukuthi yena sokunguye nguye. Unkosikazi wakhwazi wathi ngitsho noma ku-wheelchair uzolibusa kuphela, ngitsho noma efile. Manje angicabangi ukuthi abantu bayakuthanda lokho. So la iZANU iyakwazi lokho, iyakwazi ukuthi even kusenzeka lokhuyana ka-2017 amasotsha ezengena emgwaqweni, labantu bonke bengena emgwaqweni, bemkhuphela khonokho ukuthi hhayi umuntu angabamba nje amahlandla akhe abe mabili sokurayithi. Owaye begijima lana iphawa imnandi, iphawa yathandeka. Labanye laba abafisayo ukuthi labo beke beba ngama-MPs, ma-councillors, bakwazi ukuthi labo babe le power.
Lo ngumnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF.
Khetho singathi thina njengeZANU-PF siluthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke ukuthi vele sabe silungiselele, njalo abantu sabe sibatshelele ukuthi kuyini sikufuna njengebandla leZANU-PF singabenzela khona. Kuyukuba khumbuza ngoba silibandla thina elivelele le-constitution kanye lama-policies aqondane lempilo zabantu. so ngithi kuba lula kakhulu uma ndoba singena ukhetho.
Ubona zani lizanqoba yini?
Yeah, uma vele wonke umuntu esiyangena e-ground uyabe khandele ukunqoba. And esikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo. Abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU PF. Uma sisiyangena vele ekhethweni nasingena siyenzele ukuthi abantu sebefundile babonti ngempela mpela ibandla le-ZANU PF libandla emelele abantu alinabuqili kumbe ukuhluphana kobukhokheli obukhona ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njalo.
Yes, siyabona njalo kulabanye abayisabayo bathi ibandla le-ZANU lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso umongameli ahlala isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini. Kambe bangabe beqinisela ngakhonokho ngokwesaba kwabo?
Into ofanele abantu bayizwise ukuthi thina kuthenga emva kokhetho lapha asizange sivimbe umuntu kuye ephalamende. Sangena sinjala silibandla le-ZANU PF silenani lama-MPs esilawo. Ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwangasoze kuvume thina lathi kwaba lithuba lokuthi hayi njengoba sokuthiwa sesivela egrawundi endane ezithize lathi uthini sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqaliseni thina zangasiyala zangasithi khona hayi sesinamasithi amalutshwana ngezi-230 azisafuni ngendlela ukuthi i-ZANU PF yahlonipha idemokhrasi lokukhetha kwabantu labona sivuma ukuthi abantu bonke bangene ephalamenti kodwa ngendlela le yagcina sibuya bona e-opposition belwisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi lalolu khetho sesilwenza kusasa.
Lo ngumnumzana Malakhe Nkomo kubandla le-ZANU PF. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi owaye kubandla le-CCC osezimele.
Weli sokuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni i-ZANU PF yadliwa emakhaya iyawina opposition iyawina edorobheni idliwe emakhaya kodwa ke kungathi kulama changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolukhetho so njengama trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiba maningi. Unfortunately ama leaders opposition azange aqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma by-elections lawa nxa be-CCC bengekho. Ngokubona kwami sengibone ngani i-ZANU ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku-parliament ngenxa ye low voter turnout bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona be-ZANU bayevotela ama candidates wabo ibe seyidobha ama seats athile njona kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elecele elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabango ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho.
Abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC ka-Cabango uyabe ezawina njengenhlanhla kodwa i-turnout izaba loo ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo so mhlawumbe bangaba le-chance badobhe njengona beke badobha 1 or 2 ngenxa yobana begijimele enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye kuya phambili ukhetho lo nje ungathini ngalo?
Ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi kubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama by-elections kufanele siba le election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku-constitution kodwa ukuthi sibe lama by-elections ayenziwa ngabomu pusha i-agenda ethile so unfortunate. Yebo singaba nama by-election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi owayedlelana lebandla le-CCC.
Izi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Ingcitshi emsebenzini wezokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezithiyeneyo njengalokho okwakusenziwa endulo ukuze kuqedwe udubo lwendlala oludalwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Enye ingcitshi yezokulima esebenza lenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health ekolitshini le-London School of Hygiene and Tropical Medicine osikhuca mfundo Thafadzwa Mabhawudi uthi ukucwayisisa abakwenzayo ukuveza ukuthi udubo lwendlala lulakho ukuqedwa yikulima izilimo ezingadingi izulu elinenyi ezifana lenyawuthi lamabele.
We need to sustainably intensify the use of that land through diversification.
Kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile njalo kusipha umuzi ukudla okujiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezijiyeneyo.
Omunye umlimisi osebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo AgriSeeds umnumzana Eugene Dube uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyengeza amathuba abalimi okuthola isivuno esingcono.
Sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaki nyawuthi kabafaka amabele. Ngiyashwale ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least kathola amahlanga inkomo zabantu, but amabele nenyawuthi ukuvuna bazavuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izuku, abafake ukuthi lamazambane. Lezo zinto lezo hayi zizabaphilisa kusasa.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima ole AgriTech esabeleni seMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyaphathisa njalo umhlabathi ukuthi uhlale uvundile.
Ufake isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda, yizo ezinye izilimo konke zakwandliwe, izilimo ezimelana ngcono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo, lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyabuyathola imbida ufushe sokudinga ukuthi singafaki amaqandetho engeletini eyodwa, kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sikhitshele ilanga.
Omunye umlimi olima eseumzingwane eMathabeleland South unkosikazi Thokozile Dube uthi lokhu kuqakathekile njalo bona bavele bakhula belima izilimo ezijiyeneyo bethola isivuno esikhulu hatshi osekusenzakala kulezi nsuku.
Ngikhumbula lami ngesikhathi sikhula vele yizizimo esasizima kakhulu zinalezi ndumba, amazambane, ukushimbe konke umuvu sima ndawonye konke lamabizi sasikwanisa sibili ukuthi sivuthe konke sivune konke isivuno kwakhona sibili siphezulu.
Osikhuca mfundo Mabhawudi ukhuthaza abalimi ukuthi babuyele kwindlela zokulima zendulo ezilondoloza umhlabathi njalo ezilakho ukubaphathisa ukumelana lendlala.
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo ikakhulu endaweni ezingani izulu elinengi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungelazulu elinengi njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi njalo bengalimi umumbu omnengi.
Ukulima izilimo ezijiyeneyo ensimini inye kubikwa kuphathisa abalemasimu amancane ukuthi bathole isivuno esihle njalo benelise ukuthola ukudla okweneleyo okuvela emasimini bengasoze bathenga okunye ezitolo. Lokhu kuyinto elakho ukuphathisa abalamasimu amancane, kodwa abalamaplaza amakhulu bavame ukulima isilimo esisodwa njengoba besebenzisa imitshina njalo bethengisa isivuno lesi bethola inzuzo. Abanye njalo abalimi bathi abathakazeleli indlela zendulo zokulima, abathi yizo ezenza kwaphenduka uhlelo lokugebha amagodi abathi luphuzisa inhlelo zokulima njalo lulomsebenzi omningi kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hawu, Studio 7. Hawu, sesijikile njalo. Eyi bakithi, hey, mina bengicela bakithi ngapha kumthwakazi bakithi, hey, ngabe siyamamela kahle amazwi achiye ekhulunywe ngumdala uNkomo ubaba uNyongola wathi yena umsindo ozavela eMpumalanga usiyentshonalanga kodwa singawungeni thina bakwamthwakazi. Nanga manje uqala ingxaba ngcoza bayangxaba ngcoza khona ngale eMpumalanga kodwa lathi sizifaka phakathi ngapha. Kulothi ngasiyayeka nje bona umsindo lwana udlule eceleni kwethu thina mthwakazi sipambane nini. Sakhe nilizwe lika mthwakazi sibe sodwa nje kuphela siqoqa nini. Hayi sikuthi bengigqugquzela udlame ngibona ngoba phela kuyohlula phela ukuthi basiphathe laba bantu. Hayi bahlulekile shema, bahlulekile. Bahlulekile litshongo sikamakhepisele elikhulumayo. Umdloli
basakazi be-Studio 7 linjani badala dani lonke mahlaba ezulu. Hayi namhlanje nami ndingibeka umbono ngobuhlungu embuzwayo ngento eyenzakala kithi sizweni sakithi bakithi emathebeleland. Izinduna zamasudu kuphela akusela zinduna zomdabu. Induna ezivuma ukusetshenziswa izano hayi khona. Hayi le ndaba endlela ebugugurawundi le ndlela ephathwa ngakhona hayi mina ngivela angisuthiseki ngayo. Hayi. Hayi kulandela ilungela. Kambe izinduna bani ezikhontrolwa? Kambe induna umuntu ngazimela abantu bakubo. Zona zivukela uhulumende kamnankagwa edilize isizwe sabantu besintwini. Zikhona zona umuntu ngayizona ezimela abantu. Zona ziyakuvumela lokho. Udaba lolu uma kuvuma kumele ngalo yakhulunywa naseparlamente kube ne-case number. Izinduna kazizama ukumela abantu. Zingabi ngama-pitbulls zibe lamazinyo alumayo.
Studio 7 salibona ndlungu kanjani labalaleli ndimanje why Al Jazeera ingathi ithatha uhlangothi why ingabuyi izo investigate account kaChamisa ngoba uChamisa ngesikhathi resigna la kuyabonisa mhlophe ukuthi ubesethengwe izana Al Jazeera ke ayiphuthume iyobheka iaccount kaChamisa lizozwa umhlolo noma lizobona umhlola. UChamisa mina ngalitshela ngathi uzolidampa ekucineni kodwa uselidampile nje olengqondo lo landela umsakazo weStudio 7 uyakwazi ukuthi ngandlala ngisitsho leyo nto leyo mina zithi uChamisa yiyekeke leli lizolidampa ekucineni uselitshayile so uselidampile but ubuhlungu bakhona baqambela uChabangu wamanga besithi uChabangu nguyodilize iphathi uChabangu kadilizanga iphathi uChamisa nguyothengisileyo uthengwe izano kuchiwo laphana kwathiwa khona uChamisa mayeseqala ukuvula elinye iqembu lakhe igama lakhona lizoqala ngoZimbabwe so that means uChamisa usephansi kwezano PF.
Studio 7 salibonani msakazo omuhle linyani lonke lapho elikhona. Siyabonga ukuba nomsakazo omuhle kanje. Ngiyabonga nami ukuba kule platform kulanga namhlanje. Siyabonga ngamaqiniso lewakhuphayo lapha eZimbabwe. Siyabonga kodwa sinethemba kuba kwenye ilanga kuzolunga.
Salomani basakazi abahle Studio 7 abalandeli nabalaleli bonke beStudio 7 abanjengani. Le yimpi kamoya asompi kanyenyama esibona isenzakala eZimbabwe. Okhuluma ngu-Alec Nyathi. Abantu bananzelele bakwazi futhi babheke futhi ukuthi uma manje kumnyama kakhulu bakwazi ukuthi sizavuka indosa kusa sokuzavela ukukhanya njalo bakwazi ukuthi umnyama lokukhanya vela kuhambisana. So into ekhona ukukhanya sokuseduze luyabalela amagama ami namazwi ami mhlaka 1 February namhlanje. The 2 years angeke ziphele ukukhanya kungavelanga. Bakamgqeka uChamisa uthi uligwala ubalekile noma kanjani kodwa iqiniso yokuthi ubumnyama nokukhanya ngeke kwafa kwahambisana ngeke kwafa kwafana. Ilizwe liyakulunga manje maduze loko ngikutsho ngokamoya hayo kwenyama maduzane nje lilibhekelela ngengikhume ngalo libhekele le-2 years enkhuluma nayo ikude kakhulu ngokukamoya in the spiritual realm Zimbabwe will be great again. God is in it.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Manje ngoba iStudio 7 news asekuseni iyazivala, so engingakwazi ukuthi imbono yethu labantu abaningi abaphawula kangaka izinto ezinomqondo onjena ngelizwe lakithi bona sebezohlaziya kuphi. So besicela ukuthi makungenza libanikeze labo ithuba ukuthi lathi sikwazi ukuthi sikhulume imbono yethu khonapho kuleso sikhathi lesa lezo news lezo. Singajabula kakhulu, siyabonga.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 23 ngoZibandlela, uhulumende wakwele Iran walengisa uMohammad Gabadou owayele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23. Waba ngowesishiyagalolunye walabo ababulawayo ngemva kokubotshelwa ukutshengisela besola umbuso wele Iran ngomnyaka ka-2022. Abantu abangena kunkulungwane lezinkulungwane bangena emigwaqweni betshengisela okwenyanga eziningi ngemva kokufela esitokisini samapholisa kukaMahsa Amin owayele minyaka engamachumi amabili lambili 22, yena owayebotshelwe ukwehluleka ukuvala ikhanda lakhe kuhle ngelembu lejihabu. Abantu ababetshengisela ngokuthula bahlangabezwa ngochuku olumangalisayo. Abantu abangamakhulu amahlanu 500 babulawa ngamasotsha ngesikhathi ukutshengisela lokhu kuqhubeka. Izinkulungwane zabotshwa, kanti lamanani angaziwayo lawo alokhe evalelwe ejele. UGobadou ocatshangelwa ukuthi wayebulawa ngomkhuhlane wengqondo wetheswa icala lokubulala ipholisa. Ngemva kokuthethwa kwecala lakhe okwasolwa ngabe-United Nations, abe-Amnesty International labezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu besithi akuqhutshwanga kuhle, wetheswa isigwebo sentambo. Igqwetha lakhe lacela ukuthi isigwebo simiswe inkantolo enkulu e-Supreme Court, kepha laziswa ngesinqumo sokubulawa kukaGabadou sokusele nje amahola ambalwa ukuthi alengiswe. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uVedant Patel umsolile uhulumende wase-Iran ngokusebenzisa isigwebo sentambo ukujezisa abantu ngalokho esikholelwa ukuthi kuyikusebenzela amalungelo abo. Waphawula wathi, kule mbiko eminingi yokuhlukunyezwa, ukuphoqwa ukuthi umuntu avume amacala ngenkani, lokwalelwa kwabasolwa ukwelulekwa ngamagqwetha. Konke lokhu sikholwa ukuthi kuveza sobala ukusoleka kwezinqumo ezethulwe zinkantolo zase-Iran. Kusukela umbuso wase-Iran ucindezela ngodlame ukutshengisela elizweni lonke kulandela ukutshona kukaMahsa Amini, elemelika selifake izijeziso ezedlula ichumi lambili eziqondiswe kuziphathamandla zakwele Iran ezigoqela amalunga e-Islamic Revolutionary Guard kanye lezibona ngokugcinwa komthetho, inhloko yenhlanganiso yamajele kanye lemithombo yezindaba ebamba iqhaza ethula imibiko ekhetha lokho efuna kwaziwe. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lweMelika olwe-State Department uPatel uthe iMelika izaqhubeka ngokuthatha amanyathelo okuxhasa abantu bakwele Iran ngendlela ezibambekayo ezibonakalayo lezingabonakaliyo. Sibambisane labangane bethu kanye lalabo esidlelana labo kulo mhlubulo. Ngizatsho njalo ukuthi uma sikhuluma ngokujezisa uhulumende wase-Iran phezu kwezenzo zakhe ezimbi ezigoqela ukucindezela abantu, kasisoze sithikaze ukuthatha amanyathelo.
Lawo bekungamazwi aveza imibono yeMelika. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast. ELeNigeria lingqikilana kumahola alandelayo lele Angola. Imidlalo le isingena kusigaba se-quarter final, kubika uJoseph Njanji.
Le Democratic Republic of Congo elizanqikelana lele Guinea ngehola lechumi yebusuku. Umlandeli womdlalo wenguqu Dexter Ndlovu uthi ukhangelele ukuba imidlalo iqhubeke isiba lempumela eyabe ingakhangelelwanga ngabaningi.
Sinzuke sesibona ukuthi AFCON le i-unpredictable kanjani. Onto nje kusibe yahamba eNigeria, but I think we are surprised abantu. Angola ngendlela edlale ngayo abantu beyi-counter out, but right now isikhona. And I think isikhona right now, and this is a surprise Nigeria. Ye 2-1 uyelusa abantu abazo ku Osimhen yahlosha, but izadliwe Nigeria hi bottom line.
UKenston Moyo othakazelela imidlalo le uthi iqembu le Democratic Republic of Congo lizaqhubekela phambili lokhu lisebenza imbekwa ukufinyelela kusigaba esilandelayo esomncintiswano njengalokho elikwenze kusigaba esedluleyo.
Sijerasi le Kenya lapha naziyo amapeni Jerasi ye defender kakhulu, but uma penalty yawina uma penalty Jerasi nawo mapeni yawina. Ini Nigeria ya Angola, hai Nigeria ya yuna ya panza, kaila itrendi sa mapiaza, ya maataja ataja wa ataja kuila ikutu wa kule Nigeria.
Intatele zindaweze mildalo, upraise lagama la yofumelana lo moyo, uba itambule TRC lele kini ya zaeshtuga niswa imbegwa.
TRC yona, eshli uku ina kutu sifile na kota final. Uza manzima kutu lale kini, ngobi kini emuva, ikini ide bavala. Ushutu kubana game, mbona nani kemdana iza figa kuma penalty futi. Jari TRC, ngakono kukuti isi enedisi kuti qualify ngama pena, isi ngapindi uyenze futi.
Ayo wadlala ipola, ilizwe nde South Africa, o Prince Lungani Suwela, uti lagumdlalo wakala pakathi kwe Nigeria le Angola kuza kuba nzima uba kutholakale impumela okungakangezelelwa isikhathi.
Sizongaba i-draw match zikuma extra time, and then iNigeria singayona extra time ngokukhala amagame eNigeria after i-half time baba lomfutho ukudlula i-first half. So I think maybe if zingayakuma extra time iNigeria can win against Angola.
Odlalela iqembu le-Chicken Inn elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kuzibusiso Sibanda uthi sokungenzeka loba yini kusigaba se-quarter final njengalokho okwenzakale kumidlalo eyedluleyo yomncintiswano.
Afkonde ngani igame ama-underdogs Nigeria laba ningabhayiza singachawa eziningi ngoba i-Angola ungacheck i-attack yangona bayahlohla zibithi iNigeria i-defense is strong but abakwazi ukuhlohla. So it's anyone's game.
Eminye imidlalo yesigaba se-quarter final iza kuba khona ngomgqibelo lapho iqembu lemali elizadlala khona lele Ivory Coast ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Cape Verde lingqikilane lele South Africa ngehola lechumi ebusuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ngake hlukani zihlobo sike sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Abakucele le-TRC elikamnumzana Sengezo Chabangu bona bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi ngesikhathi ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa lusiza. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.